into elihlala sikhala ngayo siyikhalela kakhulu ukuthi yenzeke leyo ke kwenzela ukuthi nginanzelele ukuthi indaba le yeKingsrikazi Day ukuthi ibe yi-holiday kulento eziningi kakhulu engizinanzeleleyo engihleli ngizinanzelela futhi ukuthi ungananzelela malolu suku lolu abantu malufika bayahlangana bonke bafoshe ngezimpi zonke lezi abahlala becabana ngazo ngananzelela eZimbabwe abantu bahleli besilwa njalo njengendaba zamapolitiki kodwa ma kufika lolu suku umfundisi izanu yini siyakubeka esayidini sifokase kulo lolu suku okukhomba khona ukuthi nhlalo kaba yiholiday ngicabanga ukuthi kungathobeka amanxeba amaningi kakhulu ma kufika lolu suku so inkinga futhi enginanzelela lapha yokuthi lokufanele ukuthi ma lolu suku lupropose kuhulumeni lungabanjwa kunono kakhulu mbe lubanjwa ngabafundisi ma besiyasibelela ukuthi kube yiholiday abantu bomdabu ngoba nginazelela ukuthi manje ngibona isokulabanye osopolitika sebelupusha sengathi badinga amavoti ngalo ngokuzayenze ukuthi into ezigcine ibheyila kakhulu sengathi kumbeni bakhona abanye abafuna ukudla ngalo lolu suku
mfundisi nathi udaba ngamafushane
bamuhle kodwa-ke kumele sicabange ukuthi nxa kungenziwa lokhu kuzavusa umbuso ukuthi mhlawumbe kudingakali yini ukuthi kube lamalanga amanye amakhosi engathi engxenye sithi amarosi lathi ayisesifuno lethu ilanga lethu abangala besilonga lawo besesifune lethu ilanga ngakho bembona ukuthi kumele kube le-national discussion kuxoxiswane ukuthi iwaphi amakhosi esiwabona ukuthi yibo ababeka isisekelo sesizwe sethu esithi namhlanje iZimbabwe iwaphi lawa makhosi okumele ahlonishwe njalo iwaphi amalanga angabekwa eceleni ukwenzela ukuthi abe ngamalanga ekhefu njalo kungenziwa nje ukuthi kube lilanga lekhefu kodwa kumele ukuthi lizwe lonke jikelele likhangele leli langa njalo kwenziwa izinto ezithize ezizaletha ukuthi abantu bakhumbule njalo bahloniphe lelo langa.
Ye, khonapho ke mate uyakhuluma umfundisi uthi phela kungaqalwa lokhu abanye bazangena.
Ngiyabuza ubaba ubaba uHuseni ukhuluma ngomkhonzi omuhle kakhulu ungananzelela ukuthi eSouth Africa bakunanzelela usuku lweSouth Africa lolo lwe Heritage Day laqala luyiKingsrikazi iKingsaka Day kodwa bakunanzelela ukuthi kunamanye amakhosi intela le nkulumayo. So mna ngicabanga ukuthi ma kuthe kwahlala phansi kakhulu amakhosi akithi abone ukuthi kanti amaqhawe yiwaphi kungabizwa kumbe mhlawumbe kuthiwe i-Heritage Day. So nxa kwi-Heritage Day sokuzakwazi ukuthi wena mhla we-Heritage Day wena isiphi iqhawe olikhumbulayo. Banga ukuthi kumbe ucabanga ukukhumbula umambo ngokuthi kuNtule Mvubane kodwa mazi ukuthi i-Heritage Day yabo sibhosele bonke abantu angazi kunjani khonapho. Kodwa lona kuyadingakala lolu suku lolu oyena ukukhumbula amakhosi ethu awumdaba.
Mfundisi khonapho-ke
iyagoqela wonke umuntu njalo iyenza ukuthi ilizwe likhangele ukudabuka kwethu lokuthi ngobani abasincede ukuthi size sibe lalesi sizwe kugoqele wonke umuntu ngoba siyabe sifanekele ukuthi abanye ezinye isizwe emaceleni lolalo zathi hayi mina amakhosi abekwe eceleni athiwe eceleni njalo kuyabe kumele kube ludaba izinduna ezingahlala phansi zike ziluxoxe zibonisane la so zibe yingxenye yokukhulunywa kwale ndaba.
Ye, phosela ukucina mathi
into esihlala sikhala ngayo siyikhalela kakhulu ukuthi yenzeke leyo kwenzela ukuthi nginanzelele ukuthi indaba le yeKingsrikazi Day ukuthi ibe yi-holiday kulento eziningi kakhulu engizinanzeleleyo engihleli ngizinanzelela futhi ukuthi ungananzelela malolu suku lolu abantu malufika bayahlangana bonke bafoshe ngezimpi zonke lezi abahlala becabana ngazo ngananzelela eZimbabwe abantu bahleli besilwa njalo njengendaba zamapolitiki kodwa ma kufika lolu suku umfundisi izanu yini siyakubeka esayidini.
Ngiyathemba ukuthi ngesikhathi esizayo engxenye umnyaka ozayo indaba kumele ifuqeliye phezulu kuphalamente ngalo dathi bende-Heritage Day engagoqela wonke umuntu.